Omama labo baba abakumpentsheni bebethe gwaqa betshengisela ngokuthula emahofisini awenasa kobulawayo bekhala ngokuthi izimali zabo abazitholi ngendlela efaneleyo. Ngakho ke bacela lokhu kulunyisiswe njalo zingezelelwe ngoba abayitholayo ayisahambelani lomumo womnotho okhona manje omimanzonzo. Unkosikazi Sithembiso Mhlanga, isakhamuzi sakobulawayo, omunye wabathola impentsheni, uthi bayehluleka ukuthola imali zabo emabhanga.
Mina umkambe sebenza Bellman Printers. Problem sifika laphana NBS kuthiwa khona sinika ama numbers sithethe kulabo abakhubazekileyo 250 abantu ngapha abanye abangaguliyo 250 yiyo imali ezatholakala ngemande. Silinika amaphepha lawo amhlophe abebhalwe ukuthi withdrawal slip. Nxa ungalitholanga hayi ungasihluphi ngoba lathi imali yangkhona asiyazi ukuthi izatholakala.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo, unkosikazi Elizabeth Kamoto, ucela uhulumende ukuba angenele kudubo lokuswela imali emabhanga.
Imali embuye layo credit. So basibeka ngathi bathi khona i-200 kwamakhadi babaholayo thini abanye asilafo. So basibeka nga. Ngokuthi nxa uhulumende esincedisa. Lalaba ababuya khona besitshela iqiniso iphi bathi imali ayikho basibalisa i-newspaper thina sasifuna ukutshela ngabantu ukuthi imali engigadela ngimbolekile so angilayo ukubuyela.
Umnumzana Jincube uthi imali ayitholayo ayihambelani le mali ayeyikhupha ngesikhathi esasebenza.
Ngananzelela iminyaka yami engayisebenzayo. Ngisebenza iminyaka eminingi edidigedis about 42 years ngisebenza. So lami ngangicabanga ukubana ekuphumeni kwami emsebenzini ngizaba ngumuntu engizahlala phansi ngizidlela izimali zami. But nxa ngithi ngiyakhangela imali engizuzayo, imali yakhona ayincedi lutho.
Umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impentsheni esasebenza ubeyibhadala ngedola leMelika.
Sesikhitshelwa imali lesi sidonetha lapha ibingamayusa. Emayuseni lapha khathesi asisaphiwa amayusa, khathesi sesinikwa ama-8 bond. Irethi yebond leyusa how much now?
Umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga incazelo kwabenasa lasemabhanga.
Sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama 3-4 years sithola ukuthi imali asitholi bathi siswipe i-cash vele kayikho. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ikuthi thina sakontributele imali ikumayusa lathi. So sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office. Kodwa isikhathi esiningi siyaxotshwa ngamamanager akhona bethi hamba nini. And si-ill-treated vele sibanjwa njengenyamazana.
Iningi labantu abatshengisele lamhlanje emahofisini awenasa bebekhala ngokungaphathwa kuhle emabhanga lasemahofisini la kanye lokudlelwa imali zabo bethi bavele abayitholi ngendlela imali yabo njalo ayisela sisindo esifana lalapho besayikhupha ilidola leMelika ngesikhathi besasebenza. Abatshengiselayo bacela ukuba uhulumende akhuphule imali yempentsheni ayipha abantu ngoba umumo womnotho ezweni umimanzonzo. Izisebenzi zehofisini yohlangothi olwenasa kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokutshengisela kwabantu laba bethi abalalungelo lokukhuluma lentatheli izindaba. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.